Isubukhisheni sisungule njengezakhamizi zasemakhandeni njalo inhlanganiso ezimele yodwa sinikeze igama elithi Open Hearts kodwa siluyisiyaluthola usekelo kunhlanganiso ye 893 Mthwakazi Restoration Movement ngokuba lo udade engisebenza laye uMagoba layo ngumakhelwane oyisakhamizi sasemakhandeni sivele sisonke kunhlanganiso ye 893 MRM. So usizo basinika lapha basinika khona kodwa basikhulula ukubana sisebenze izimele yodwa inhlanganiso Open Hearts. Okubalulekileyo okunye esikudingayo ngama-resources ukuthi nxa singathola abantu abangasisekela basinikeze impuphu lakho konke okungadingakala ku-soup kitchen okungagoqela inkuni zokupheka ithukela, isawudo, amatamatisi, amachakada ukuthi emini sisukele siqhubeke sibaphekele emini ukuze abantwana badle basuthe. Ngokuba emphakathini lapha kunzima, izisimo asimanga kuhle ngemva kuka-COVID lo uhlasela izimo leziningi, izindleko kade belazo. Athi indlela kade beziphilisa ngazo zagcina zingani ziphambanisekile kakhulu ukuthi sokunzima ukuthi umphakathi abantu ezimulini lapha bakhone ukubana bafide imuli. So lolu hlelo lolu luyasiza emphakathini kakhulu ngokuba besize sithole labo mama abazithweleyo laye bethi lamba kithi endlini ngakumanga kuhle ngisizeni sibanikise. So manxa uhlelo singathola isupport from kwamanye ama-organization lama-community at large kungasisiza kakhulu.
Bona abantwana bayeza yini ngobuningi babo ukuzokudla lapha?
Abantwana bayeza ngobuningi ngokuba ngosuku sinikeza abantwana 100 to 150 a day. Abantwana babuya bezodinga iporridge ekuseni njalo sithi abantwana babiyele izitsha zabo ikakhulu iskaftini ukuthi sibaphakele behambe bedlela ngekhaya ngokuba ngenxa yesifo lesi esika COVID 19 kuba nzima ukuthi sithi abantwana bahlale wandawo badle ngokuba kakukho healthy. So siya make sure ukuthi umntwana siyamphakela ahambe edlela ngekhaya njalo labakhulu bayeza kodwa kuba kube nzima ngokuba emalangeni sike sathola even ogogo sebesilanda labokhulu bethi lathi bantu bethu siyakufuna lokho elikwenzayo siyaku-appreciate kodwa lathi sinikezeni lathi siyalamba ngemakhaya ngenxa yama-resources emalutshwana kuye kube nzima kithi ukubana sisize umphakathi ngendlela esifisa ngayo. Ngalokho kwamanje sinikeza abantwana iporridge. Ukudla ebesikudekela abantwana nsuku zonke ngomvulo kusiya ngolwesihlanu iporridge ekuseni esiyenza esiyifaka idobi, kwezinye insuku sifake amafutha i-cooking oil, kwezinye insuku sifake i-stock, kwezinye insuku siyenze ibe munyu esiyibiza ngokuthi i-sour porridge okwakhathesi. Sake safaka i-lunch esasibiza ngokuthi i-lunch dinner sasinikeza ngabo 4. Kodwa kwaba lobunzimanyana lapha ngoba sasingakatholi amadonaza enough. Sagcina sesiyimisile okwakhathi esizaqina ngayo iporridge suku zonke ekuseni.
Selathola yini abantu bokuncedisa ebelibadinga kanye lempahla zokusebenzisa ukuthi lizivikele ukugcikwane le-coronavirus?
Yebo, impahla zokusebenzisa ukubana sizivikele ku-corona okunjengamamask sizitholile kunhlanganiso ebizwa kuthiwa yi-Trovoco eyiyo inhlanganiso ebiye yathi sesibone icebo leli sesiqalisile umsebenzi kade sesiwenza owokuphekela abantwana elokishini yabona senza umsebenzi omuhle yasilanda yacela ukubana sisebenzisane sonke isinikezile amamaski thina abaphekayo lokugoqela abantwana abazayo labadonethelwe amamaski ba-make sure ukuthi abantwana labo manxa besiza bezothola ukudla babuye begqoke lawo ma-mask. Izitsha zokusebenzisa okwakhathesi asikazitholi, besisebenzisa ezethu izitsha njengezakhamizi njengabomama, silazo imbiza, silayo imiganu yesiyisebenzisayo kwamanje.